lilanga eliqakathekileyo kakhulu kumndeni kaGeorge Floyd kunye lalabo abalwisa ama-human rights, indlela abantu abamnyama abaphathwa ngakhona ngamapolisa esilungu lapha e-America. So kulo mnyaka since uGeorge Floyd wabulawa ngoshovin, ifamily yakhe sibone icelebrate impilo yakhe, njalo ikhumbuza abantu ukuthi impilo yabantu abamnyama iqakathekile, Black Lives Matter. Sibonile umhlaba wonke jikelele uphakama uvumelana layo islogan leyo ukuthi impilo zabantu abamnyama lazo ziqakathekile, ngoba indlela uGeorge Floyd abulawa ngakhona indlela ezwisa ukuyazwisa ubuhlungu kakhulu ebantwini abaningi. Moreover, ukuthi yabonwa ngumuntu wonke kuvideo after irekhodiwe, njalo sibonile lepolisa elambulalayo uChauvin ligwetshwa, litholakala liguilty. Sesilinde ukuthi sithole ukuthi isigwebo sakhona sizohamba njani.
Imizamo yokuqeda ukubulawa kwabantu abansundu mahlayana ngamapolisa amhlophe ubona iphumelela yini, okugoqela enziwa ngomongameli Joe Biden edalele Congress?
Mina nginethemba elikhulu kakhulu ukuthi utshintsho soluseduze, ngoba sibona even amankampani ekhuluma ngalo udaba lolu all-racism, lo daba lona lolu indlela abantu abamnyama abathuthwa ngakhona. I think ngibona even i-training yamapolisa izotshintsha kakhulu, ngoba ngibona kuzoba le-emphasis ku-training yabo ukuthi indlela abahendla ngayo abantu abamnyama, either kuma-traffic stops noma bedila labo ngezinye izinto ezomthetho, ukuthi kumele babathrithe nge-dignity hayi ngodlame. Into engenza ngibe lethemba kakhulu ukuthi uPresident Biden u-serious ngodaba lolu olokuthi kube le-equality ngendlela abantu abamnyama abathrithwa ngakhona. Sibonile even namhlanje uye wamema umndeni kaGeorge Floyd ukuthi mawuze White House ukuthi azokhuluma labo privately abaduduze, njalo futhi sibonile ekhuluma nge-bill eseku-Senate manje eyadluliswa yi-Lower House isiku-Senate manje ukuthi bayidibhete bavote ngayo. I-bill le ikhuluma mayelana lokutshintsha indlela amapolisa a-operator ngakhona, maya especially mayidila labantu abansundu.